hayo kwakithi vele akulantwe njampela esingaphuma layo khona apho ngaphandle ukuthi sikunandelisi ukuthi kulokhu kungena mpela kungena empandeni zokuthi abantu babambe amandla ipower sibekade ukucabanga manje la ngekusasa ukuthi ba kusiba nama elections kuzenzakalani and enye into I think statement okuthiwe yilokhu ukuthi mawumuntu esezinto phela ufuna ukuthi laba babukeliwe ba cabange something so I think okuthiwe yilokhu abakwenzayo ukuthi asiyindawo sisesekhona nama elections nalawa elicabange ukuthi singenza something ngawo ngo 2023 singabe lizalesi sikhathi sena ukuthi kwethusela lokhu abalento yenziwa abantu mabenza ama outcry benethe uthele ethuke noma ningena ku sport selivele nje selethele ethuke iMDC manje namanye amabandla aphikisayo kuze bazibuze ukuthi yikuyini abazabe bekulindele for 23 if abantu bekuzeka sobala ukuthi basalwa mpela
Nomzana Mkandla asingeke sathi iMDC layo isigoqe kakhulu izandla ngoba siyabona kubana ngesikhathi sokusiya ukhetho kujayela ukuvuka indaba ezinenge zokuthi ngakulungiswe lokhu lalokhu kathi sibazithulele kwaze kwabiselwa uSlayigwana sebeqalisa ukukhuluma sekungenile uSlayigwana kathi kungani begoqa izandla kanga
emsakazi loNdlovu labalaleli ababukeli indaba ilapha uyise iphethile okaNdlovu khonapha laba abantu okukhulunywa labo umbokuzanye ukukhuluma labo ngamahlongandlebe kabalaleli ngoba into yokukhuluma ungaze uba ngumsindo ukhwele phezu kwentaba wenzeni uzibhuqe phansi mina ngombono wami ngibone engathi vele kabalandaba ungathi kulolutho abafuna ukulugolomba ye-MDC ingakhuluma izithilizwi kodwa nxa uloko ulando kade kwakhulunywa vele abantu vele ngabalandaba ikuphela amazi emhlanu wedata njengobona kwami indlela kumele kukhangelwe engathi ngesilungu izistrategy ezinye mhlawumbe ezingale kwenkulumo kumbe zibe ziningi kukhulunywe kusenziwa lokunye ingabe yini lo lalo uyazicabangela kambe kuyini okunye okungenziwa ngoba iqiniso MDC ingavuka ikhuluma nsuku zonke bayalalelwa ngubani sebekhulumile ukuthi dalela kuSlayigwana bikhona kuze kwedlule u-2023 buye phambili khonale
Mnumzana Ndlovu wena uthini MDC iyenza kuhle na iyafaka ungathiwa ngesilungu i-pressure
akuna pressure abayifakayo engatshintshi izinto le nto yabo yokuthebethebe ungayifananisa kudala i-destabilization ne-destabilization war yamagorile yamalwecashi ukuthi uyakuphithinywa kudilizwe lokuyana makuthi kwakhiwa lokuyana badilize bona eyabo isidwane sisikhathi one isikhathi eside kakhulu and two ayitengiseli ukuthi i-direction yayiya kuphi o-Smith babethi ma befaka under pressure njalo abantu babedubeka abantu basezimbabwe ikakhulu apelungu kodwa abantu abamnyama ungababuza manje ukudla nokuthola isikolo noma sasingatholi isikolo esifana nasequality kwakungafani iquality yakho nalokho sokusenzakala ngalesi sikhathi abantu abamnyama badubeka kakhulu okwedlulekwako so i-thebethebe kwabo lokhu akuniki i-pressure eqakathekileyo engayenza ukuthi abantu baze bethi hayi lasho kunzima ukuze bayenzena le zinto ezingazina ezezifana ukuthi bafake o-Slayigwana kuthengisa sobali ukuthi abazi buhlungu umuntu ma umdikela izivayiri umbona loke ngapho uyaphakama msebenzi ezekuchiphiyenze manje kuthengisela ukuthi yena loke efuna ukulwa into leyo yenzayo wena ayisebenzi awungiyeke ukube kusebenza into efanayo for njengoba esemkandli ukuthi uyadlula iminyaka eyi-5 qale kube le kudlula omunye uyenza into efanayo ukhangelele ukuthi kube le mpumelo ehlukile kuthi ayibula obedlula ibula-ke lokhu so ngeke mina angiboni lutho olutsha after ukungena ngaphandle kweminyaka ehlukeneyo bithini umoyi umorden sandrai nalo muthi uthamisa
nanto udaba Mnumzana Mkandla uNdlovu uyatsho lapho ukubana ijeja le-MDC leli likhanya lingasebenzi
ye hayi liqiniso elipheleleyo lelo ngangithi njengoba ngithile se inkulumo ze-MDC kusukela emuva khonale phela izani ngayiqalanga nge-MDC khonale emuva le vele udubo lwabo sokungesakavukeli umchilo wesidwaba ngabantu abazitshela ukuthi thina yito omina mina kasi indawo yeMDC ingazikhulume izana uPF njoba ngithilo sisitho kayilaleli